Soku isika disen ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tatele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9. We are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, age group between 15 and 24. Yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko. Ngenxa yama drug statistics.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho, lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekulabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhla ka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga leCCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi uchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelana nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Kumbe ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho. Njoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezana PF izolo. Ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elefis. Siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyana nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone nebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kupeace flag.
Ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile-election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MTC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyile ngoba abaningi banxusiwe ababuyanga kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsungi yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlundlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umphumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama-by-election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakale ukuthi kuhambe njani
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukazembe kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi azakutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini ungathini ngalokho
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho okusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka
Si ngathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela udlakela osolukhona
Ukhetho vele azoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhulekanga ukukhuleka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo kuyizinto ezinengi ukusebenza komthetho ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo ukuma ukuzimela kwemthethwandaba ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende lazo zonke leziyazinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu ukhetho oludlulele laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo kodwa yonke into imiswe yahambisana leqembu elibusayo lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona ungalalela i-radio uzakubona konke khona lokho ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kubulawa ngamuntu
lo ke umnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ixoka lapho lo ntungamile inkomo owe studio 7 Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo beveza kubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani usibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni wele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise
I was smoking yaube, cocaine, crystal, daha, every type of drugs and we used to smoke smoking those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs and they affected me.
Ngangibhema inyawope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapolisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs sebe engage futhi sexual abuse futhi sebe abuse na sexual konapho. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe njenge community ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we drug abuse because amanye ama drugs akona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye iwadi lapha e-Victoria Falls specifically ward 9 uyathola ukuthi ama-youth bakhona vela kathi sabaningi bakhona sebegula imkhuhlane yengqondo leyo i-age group between 15 and 24 yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani ngenxa yama-drug and substance abuse. That's i-statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama-cases increased cases of domestic violence ama-gender-based violence even ama-youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Mishek Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini ba ignore phakathi abazali. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlala bonke kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa kuyenza umntwana bese ngasethola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs ba addicted bese kusibanzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudila izimpilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosika Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization eshini olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walendawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqabandi weni wemadopo kezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owasePaid Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele neNational Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kutezabelo nze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kuketwe abane nge sabelo sinye. Umongameli National Chiefs Council, unduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka kuzalwa engamatshumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube, uNonhlanhla Sibanda wensiza, oleminyaka kuzalwa engamatshumi amathathu lasiyagalombili, bakhethwe ndawonye le nduna uSitawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMathebeleland South, bawinile ama-candidates kodwa engikunanzelele ngibone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokhu okufanele baku-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangelethi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangelethi bazazinikela bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazo asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSilonga.
Abantu sibakhethile njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayasihlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwumfanekiso sengicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalele Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSipasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli wele Melika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende wele China ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC. Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known. I look good born, wasting my time. See too young time. One guns is slim and bell. One guns is slim and bell. wathi angekho ofana nam namshusu sitha sakwazi kuba nam ayi ndiyakuvuma ngempela wamyenza isilima ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane
isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K Primary sokukhulele eton group okulilo kusho okuncane nje phakathi kwenkukwenja nasemagogoma sokukhulele ekhoneni khonapha ufunde eLos K Primary ngabe sensiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sensiyaqeda sensethawuni eTech College lapho ikufunda kwami emfunde khona
igama lakho loculela ethi MJ Sings labuya njani njalo ukukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi
uM umele umncedisi uJ abesemele uJeremiah then uSings waphonga uthutsha ngemistake ngodishini ekulayo theatre uma bembiza wathiwa sifuna uMJ ohlabelayo ojaji badlekati uMJ Sings imusic bekuyinto ebengiyithanda vele nsasincane like ingoma ebengizilalela no abo love moma jaivana abo ringo abo yuma sekela abo boys to men genre ngasuka ngayithanda ngabo afro pop afro soul ezilama live instrument kakhulu
Sings wasebenza nomuyi uCalvin wasebenza noMatthew Kubrick wafika idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenzwa ngubeka incube leli dlade lephawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalontsha i-album lulela umuzi andisithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlade lilokuqala and idlade nathi esinethemba lokuthi lizathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo kaMJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, yibo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungakiphonga uMJ Sings khonapho uklikha nje zihle ziphume zonke then kuma-social media ungangilandela kufacebook uMJ Sings ku-instagram ne-twitter sibizwa nge-X these days then ku-youtube nje ngingalandela nge-subscriber uMJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
litshaka elisakhulayo uMJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-afropop uhlelo waza Pose of Friday balazodwa enhlekini lonke igama lomngezi we-Jesus Band
mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop lingakhohlwa ke uba na ku live talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho olukhutshwa kuyona le inyanga kancobakazi mhla ka-23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uTraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.